Akulanto emangalisayo kangako ngokhetho lolu beluphume ngendlela endaweni eziningi obekukhangelelwe lapho i-CCC ewine khona bekuvele kukhangelela ukuthi izawina ngokuba ngaleso sikhathi ngo-2018 abantu abavota kuleyo ndawo babevotela iqembu elalikhokhelwa ngu-Nelson Chamisa ngakho-ke baqhubeke belokhu besekela lapho akhona. Yebo kambe iZANU-PF izuzile indawo ezimbili ezikade zingaphansi kwebandla eliphikisayo. Kuyinto engethusiyo kanjalo kangako nxa kungama by-election. Akulanto enkulu eguqukileyo kulokhu kumela phana okade vele kukhangelelwe khona.
I-MDC kaMonzora Ncube bayibhuqile ayitholanga lutho kulolu khetho. Ubona iqhubeka ikhona yini kumbe sokuyikuphela kwayo, sokuyikufa kwayo?
Akuthembisi ukuthi i-MDC ekhokhelwa nguDouglas Monzora ingabuya ivuke lapho efe khona kulezi ndawo lapho ekade ikhona esibone ukhetho luphuma ngalendlela. Kakuthembisi njalo ngaphandle kube lomhlola omkhulu ukuthi ngo-2023 isengaphila iyenze okunye ongasikho kufa lokho esikubonayo. Ngokubona kwami isinyamalala nje isihamba ayisoze zibe khona njalo ngaphandle kube lomhlola njoba nisitsho ongenzeka. Nxa ungasazanga waba khona lowo mhlola wepolitiki kutsho khona ukuthi hayi isisedlule emhlabeni ayisezukuba khona kusiya phambili. Esingakwazi ke ukuthi laba abasalayo abayibo abazuzileyo ekuncintisaneni kwabo ngo-2023 kuzaphumani. Kodwa ke kuyavela kahle kamhlophe ukuthi kulabo bantu empikiswaneni phakathi kwe-MDC lalokho kwakuzanywa bahambe loChamisa labo bantu basekele yena iZANU. Kanti ke njalo lokhu ibambile lapho yayibambe khona kodwa incediswa phela futhi ukuthi umthetho kawuhanjiswa ngendlela efaneleyo avunyelwa ukukhampeni amanye amaqembu engavunyelwa ukukhampeni.
Impumela le singathi kukhona yini esikhombisa khona okulakho ukwenzeka kukhetho luka-2023?
Esikubonayo nje ukuthi amadolobha angaphansi kwe-opposition. Kangiboni ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okhethweni oluzalandela ngo-2023 lanxa kusiya phambili. Sesivele sesikubona kumile sekwakhele ukuthi abantu abasedolobheni ngobuningi babo abalifuni iqembu leZANU-PF. Emakhaya ke kanti-ke njalo lokhu ikhona iZANU njengoba incediswa futhi ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenza kuleyo ndawo. Yikho esikubonayo ukuthi kusengenzeka ngo-2023 ngaphandle kokuthi opposition isebenze kakhulu ukungena emakhaya kumbe yona iZANU isebenze kakhulu ukungena emadolobheni okuzaba kunzima kakhulu ukuthi kwenze. Kodwa ke sibona indawo ezimbili emakhaya besiya kuZANU edolobheni beku-opposition. Kodwa njengoba ngike ngasho emakhaya ukuze kube ngaliyandlela kungenxa yokuthi iZANU isebenzisa izinto ezingekho emthethweni ukuthi ihlale ezihlalweni ekuzo.